Siyabonga Chris Lojonga siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 10 kuNtulikazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyini ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli Robert Mugabe wethekelela amaphahla asanda kwehlukaniswa esibhedlela ngoba ezelwe ebambene.
Ibandla ukuthi ma eZimbabwe lapha abantwana abaningi abasebenzi, abantwana basuke ezikolo, basuke emayunivesithi, abanye ngaba ngabafunda izifundo encane, ufanele ngaba athola imisebenzi bakhulise izimuli zabo.
Ivandla leMDCT selisungule ngokusemthethweni umkhankaso walo ukuthi abantu bathole imisebenzi elizweni.
Izimali bazizuza kudala ezokukhiphiwa amaland mines. Kodwa inye imali baye bafaka ezikhwameni zabo abantu laba batshontshe imali ngizigebenga kuphela lezonke lezi. Ngabe befuna uncedo, baye befuna ukuthi bathathe ezinye izimali zakhona bazidlile lawo futhi.
Ingcwethi kwezokukhitshwa kwabo maqhuphula zithi umsebenzi lo obuqhutshwa kusukela ngo-1984 ubiza imali eningi, ngakho zithi ele Zimbabwe ngeke lenelisa ukuwuqhuba kungela sizo lwakwamanye amazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Umongameli Robert Mugabe lamhlanje wethekelele amaphahla asanda kuhlinzwa esehlukaniswa ngoba ezelwe ebambene esiswini. Amawele la ahlinzelwe esibhedlela seHarare. Umongameli Mugabe wenzele amhlophe imulile kanye lequla labodokotela labongi abangamachumi amahlanu abasebenze gadalala ekuhlinzweni kwabantwana laba okwamahola ayithoba mnembili ngolwesibili ngeviki edluleyo. Ukwethekelela kukaMugabe ukuyabona insane lezi esibhedlela kubikwe izolo emsakazweni weStudio 7 kuhlelo lwe-Live Talk kungxoxolo mphathintambo wezempilakahle uDr. David Parirenyatwa obe ngumhlonitshwa kulolu hlelo.
Umongameli Mugabe unqome iqembu labodokotela labongi esithi kulezi zinto eziningi ezikhulunywa ngaleli lizwe emzameni yokungcolisa isimo seZimbabwe, kodwa umsebenzi wokuhlinza insane lezi uqhutshwe kuhle waphumelela lanxa wenziwe kungekho konke okweneliyo kokusebenzisa ukuveza ukuthi kubusisekile. Ngemva kwalokho uthembise isibhedlela lesi ukuthi uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuthi asitholise imali yokuthenga imitshina yangalezi nsuku yokusebenzisa. Njalo wanxusa iqembu lonke labodokotela esigodlweni sakhe se-State House. Unkosikazi Agnes Chitiyo lomkakhe uMoses babusisiwe ngamaphahla la uKhupha Kwashelo Thapina Washa abazelwe mhla ka-12 ngomabasa lonyaka. Ibandla leMDCT selisungule ngokusemthethweni umkhankaso walo ukuthi abantu bethole umsebenzi elizweni. Njalo umkhokheli waleli bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai usegcizelele ukuthi ibandla leZANU-PF liyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe. Ingcwethi kwezombusazwe zona zithi ibandla leZANU-PF kuningi okufanele likulungise okugoqela inkohlakalo elizweni okungeyinye yembangela yokubhidlika komnotho welizwe. Ukusungulwa lomkhankaso izolo ntambama usaphethe isikhundla somgcini sihlalo waleli bandla kwabatsha uMnumzana Costa Machingauta uthe abatsha sebecina besenza imidakamizwa lokunye okungalunganga ngoba kungekho okunye abangakwenza. Ibandla leli phinde lasungula uhlelo lokuthi bonke abangasebenziyo bebhalise ebulenjini bewebsite yabo ukwenzela ukuthi inani labo lihlale lisazakala. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhobe loMnumzana Bethnico Bebe, umsekeli kamqoqo wenhlelo ze-MDCT.
Injongo ngelokuthi ma eZimbabwe lapha abantwana abaningi abasebenzi, abantwana basuke ezikolo, basuke emayunivesithi, abanye ngaba ngabafunda izifundo encane, ufanele ngaba athola imisebenzi bakhulise izimuli zabo bathathe babe nezimuli ezivulileyo. Usupho esilubonayo ukuthi okwenzakalayo ukuthi eZimbabwe amakampani avala kokuphela, kodwa impandla lezanimthetho lathi campaigner lathi lona lizavula imisebenzi engu-2.5 million. But esikubonayo ukuthi akula msebenzi ovulekayo, kodwa okwenzakalayo ukuthi imisebenzi ivaleka isuku ngensuku. So ke sifuna ukuthi sikhampene kumbe sifithina sisukume sikhulume kabanzi, mama yuta sukuma khulume kabanzi ukuthi hayi bo, lina lakuthembisa ukuthi lingaze liwine ama-elections lizadala imisebenzi. Sesiyifuna-ke leyo msebenzi ngoba sifuna ukuthi sisebenze sihlele nesikhulise izimuli zethu.
Linezicebiso kumbe hayi liyaphonga ukukhuthaza nje ukuthi begcwalise izithembiso
zabo? Okuqakathekileyo ezomnotho welizwe zidalwa ngumuntu osembusweni onguye obusa ilizwe, ngoba zidalwa ngama-policies enza ukuthi labo abalezimali zabo benelise ukuthi bavule imisebenzi. Imisebenzi kayivulwa ngama-political parties, kodwa uhulumende ufaka ama-policies okuthi kuvuleke imisebenzi. Thina njenge-opposition esikwenzayo ukuthi sikhulise kumbe sikhulume kabanzi ukuthi uhulumende kenze lokhu akufakelwayo ukuthi akwenze. Sibe sesitshela njalo abantu ukuthi nxa uhulumende lo engakwanisi ukuthi akwenze, thina silakho ukukwenza. Kungcono nxa kusiza amanye ama-election livotele thina, ngoba siyakwanisa ukuthi senze njalo siyakwanisa ukuthi siyidale leyo misebenzi esikhuluma ngayo.
Ibandla lakho lalo lisakhankasela ukhetho lalisithi lizadala imisebenzi layo yezigidi lezigidi, laliza kugcwalisa lokhu njalo laliza kugcwalisa njani?
Kakhulu sasiza kugcwalisa ngoba okwakuqala kwakuyatshengisa sobani ukuthi ilizwe ungakhayela ngo-2007 umnotho wawusudilike waphela wathi du. Kodwa-ke ukungena kwethu ku-inclusive government kwaba lobubelo, izinto zazingani ziyathuthuka. Kuyatshengisa-ke ukuthi nxa singangena embusweni silakho ukuthi sigcwalise, ngoba izindlela zokuthi sikugcwalise lokho sivele silazo, bese sizivele sizidalile ukuthi sizakwenza njani. Njalo nabantu akade sesikhulume nabo bevele sebezimisele ukuthi bazabuya kuleli lizwe, nama-policies ethu engikhulume ngawo kuqala ukuthi ama-policies ethu bese siwalungisile ukuthi enze ukuthi kube ne-foreign direct investment, ngoba abantu babe bebona ukuthi kufanele njalo kulobungcono ukuthi ufake i-investment yakho eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Bednico Bebe, umsekeli kamqoqi wenhlelo ze-MDCT, ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-12080, laku-15775 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla leZANU-PF lethi kalisoze libanjwe ngamandla okukhulumisana lamabandla aphikisayo emizameni yokulungisisa umnotho welizwe. Leli bandla lilandule imbiko ephume kuphephandaba leThe Daily News ethi selifuna ukukhulumisana lecele leMDCT ukuze kulungisiswe umnotho wona omi nganxele. Leli phephandaba lithe iZANU-PF ithi uTsvangirai kumele aqale ekele ukuthi uMongameli Mugabe waqilibezela kukhetho bese kukhulunyiswana. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Rugare Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla leMDCT lilelungelo lokupha imbono yalo ngendlela ezifana ledale lephalamende.
Hayi, akulanto enjalo. Iphepha lapho ngukuthatha izinto out of context. Sathi thina njengomhlangano weZANU-PF sifuna ukuthi abantu bonke basebenze ndawonye sibone ukuthi singalungisisa yini izinto zenote eZimbabwe. Yikho esakutsho uyazanga zithi sizakhuluma nabantu be-MDC or other opposition parties, but ukuthi kasisebenzeni ndawonye ukuthi ilizwe liphumelele.
Sona-ke isicelo se-MDC esokubana likhulumelane, libona ungani kungenzakala yini lokho?
Akunanto engayenzakala lenxa yokuthi abantu beZimbabwe bakhuluma phela mhlaka July 31st 2013. But bona sifuna iZANU-PF. iZANU-PF ilama MPs amaningi okuyenza i-2/3. Akunanto esingakhuluma layo. Bona manxabe nama-programs nama-policy amahle, kababuyise eParliament. IParliament yiyo eza-decider ukuthi bangathatha yini ama views abo or not.
Siyabona ukuthi bakhona abanye labo abaku MDC asebehlukene lo mnumzana Tswangirai abazithi bona irenewal. Bona bathi akwenziwe okungani kuthiwa khona i transitional authority okungasoze kube njenge GNU. Like lezwa yini lokhu kumbe kukhona ino okukhulunywa ngodaba lo?
Uyabanjwa emaphepheni into e-transitional government or so on. Kuta wakusebenzi pele, zi-transitional government la uvani, wangagi ya wansu ya kutwangira ya baringua. Kalutwana.
Mnumzana, bakhona abanye abathi iZANU PF isiyehlulekile ukufeza izithembiso zayo ezokwenza imisebenzi lokunye okunjalo. Ungathini wena ngalo?
Siyo ndaba esingayikhulumela leyo. Kuba sesizaminyaka ni at the end of this month, 1 year. And all of a sudden, abantu sebesijaja ukuthi siyehlulekile, i-economy kayisebenzi. And so on. And yet we had 5 years GNU.
Umnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla leZANU PF obekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 eseHarare.
Akubizwa ozwayo lonyaka iStudio 7 Live Talk isungula uhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Kusukisela ngolwesine mhlaka 16 Ntulikazi 2014. Kulolu hlelo sihluza indaba eziphathelane lathi abesifazane. Izandluphi, lezangikhathazi, siphana amacebo. Khululeka mama ukusitshela indaba ofuna sizihluze ngokusithumela i-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Ngizaphinda njalo studio7@voanews.com loba kuWhatsApp unombolo ezithi 1-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 1-202-465-0318 kanye la kuFacebook page yeStudio 7.
Ingcwethi kwezokukhitshwa kwabomaqhuphula elizweni ziveza ukuthi umsebenzi lo obuqhutshwa kusukela ngomnyaka ka-1984 ubiza imali eningi, ngakho zithi eliZimbabwe lingeke lenelisa ukuqhuba kungelasizo lakwamanye amazwe. Okuninga lolu daba sikuzweni kuntathe izindaba yethu Mavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngumqondisi weZimbabwe Mine Action Center uKenneth Mkhululi Ncube esethula umbiko wakhe phezu kwesimo sabomaqhuphula elizweni abagejelwa endaweni ezehlukeneyo ikakhulu emingceleni yelizwe ngesikhathi sempi yenkululeko phambi kwekomidi ebona ngezokuthula lokulondoloza ezomvikela. Uncube uthele eZimbabwe lokho elilo msebenzi omkhulu ozathatha isikhathi eside ngoba imali isilela, njengoba kungumsebenzi obiza imali eningi odinga ukuphathiswa ngemali ngabakwamanye amazwe ethi uhulumende engeke wanelisa lomsebenzi eyedwa. Ukhuthaza ama-senators ukuba akhuthaze osomabhizimusi ukuba baphathise ngemali ukugqiba lomsebenzi, ngoba nxa bengasakhitshwanga labo maqhuphula ikakhulu emaphandleni kubuyisela muva imisebenzi yentuthuko. Kunje uNcube uveze ukuba eZimbabwe selicele ukuba isikhathi abasinikezwayo sokugqiba lomsebenzi sengezwe njalo, lokhu sekungokwesine ilizwe lisenza lokhu kusiyafika umnyaka 2025 lapho kwavunyelwana ukuba bese uphelile lomsebenzi umhlaba wonke. UZulu yena ubeka uhulumende umlandu ngokungazinikeli kwakhe ukuluqeda loludubo lwabomaqhuphula ikakhulu endaweni esemngceleni welizwe, kuveza esinye isizalwane saseMkumbura.
Izimali bazizuza kudala ezokukhipha ama-land mines, kodwa inye imali baye bafaka ezikhwameni zabo abantu laba batshontsha imali ngisigebenga kuphela lezonke lezi. Nxa befuna uncedo baye befuna ukuthi bathathe izinye izimali zakhona bazidlile labo, futhi bazabelokhu bekhala bezithi bafuna i-extension, bazafuna futhi inye i-extension, babelokhu becela izimali, izinye izimali zakhona betshontsha behamba futhi le-slow pace.
Ukuba khona kwabomaqhuphula uncube uthi kuphazamisa inhlalakahle yalabo abakulezo ndawo, njalo kubuyisela muva imisebenzi yentuthuko okufana lezokulima. Babikwa befika phose inkulungwane ezimbili 1650 asebebulewe ngomaqhuphula, kuthi abedlula inkulungwane ezimbili bengabalinyazwayo, bese kusithi abemuli ezizinkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalombili 800,000 bengabaphazanyiswayo kulahlekelwa izihlobo loba kulimala kwazo. Izibonelo kuyilokho okwenzakale emzini yeChitungwiza leSunningdale nyakenye. Kusungulwe imikhankaso ekuqaleni kweminyaka yabo-1990 yokuba kungaze kwaba khona ilizwe elisebenzisa omaqhuphula. Usungulelwe kwele Cambodia ngomnyaka 1991. eZimbabwe lona laloba phansi isivumelwano se-Anti-Personal Mine Ban Treaty esaziwa ngelokuthi Ottawa Treaty ngomnyaka ka-1997. Uhulumende waqala usilandela lesi sivumelwano ngomnyaka ka-2001 lanxa saqala ukusebenza okusemthethweni umhlaba wonke ngomnyaka ka-1999. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya udaba lokukhalala umsebenzi kwezisebenzi zamakhansili ngenxa yokungaphiwa iholo okwenyanga ezithile agoqela amadolobha agoqela iChitungwiza leHarare.
I-Studio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na inhlelo lezi? Yikuphi elifuna ukukuzwa kulezi nhlelo? Thumelani text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com loba ukusithinta ecingweni kunombolo ezithi 1202-205-9942. Sizaphinda njalo 1202-205-9942. Likhetho extension 11 lichiye imbiko lemicabango yenu khonapho ukuze siyidlale emoyeni.
Lamhlasi lencwadi ezimbili silale evela kuPatson Hlabangana osegogwe. Uthi uPatson, ngiyathaba ngendaba ezimnandi elisipha zona mihla lamalanga, ingabe inkosi ingalibusisa. Ngicela libingelele abakoHlabangana elizweni lonke. Selethemba balalele abakuhlabangana uyali vulisa uPatson Hlabangana esegogwe. Sicine ngale evela kulwazi, uthi ulwazi siyabonga ngomsebenzi wabo dokotela omuhle, mabaqhubeke ngomsebenzi wabo omuhle baye phambili. Edabeni lwethu olumqoka lamhlanje, ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zekhansili yedolobho leChitungwiza okuqale ngeviki edluleyo sokudale umonakalo omkhulu ogoqela ukuvalwa kwamakliniki la kamunisipala okuyinto esifake izigulane engozini enkulu. Amakliniki la avaliwe lanxa nje uMabhalane walikhansili ebeke wathi sebecele abongi bebutho ukuthi bazokwelapha izigulane uMunicipality esakhulumisana lezisebenzi. Izisebenzi zekhansili yeChitungwiza zithi sezilenyanga eziphakathi kweziyisishiyagalombili lechumi zingaholi, njalo uMunicipality uzikweleta imali engange-$11 million. Ngaphandle kokuvalwa kwamakliniki, ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi lezi sokubangele ukungabuthwa kwezibi lokungalungiswa kwezitishi zempompi ezithola ingcekeza yezambuzi nxa zithe zadubuka. Izisebenzi zikamunisipala weHarare lazo zithi zilakho ukukhalala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo ngoba sezilenyanga ezithile zingaholi. Wamakhansili amanengi elizweni abhekane lodubo olufanayo ngenxa yokuswela imali. Ukuhlaziya loludaba sixhume ukhansila weHarare uMnumzana Peter Moyo lonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zamakhansili amadolobho, iZimbabwe Urban Councils Union, uMnumzana Moses Mahlangu, yena othi ukuswela imali kwamakhansili kubangelwe ikwesulwa kwezikwelete nguhulumende ngaphambilini kokhetho lwanyakenye.
Kuthe kuyiwa ku-general election mhlaka 31 July 2013 kwaphuma isimemezelo sokuthi izikwerede zonke izakhamize bezilazo kumakhansili sezesuliwe. Ngatho ngaleso sikhathi I'm on record, ngatho ukuthi ungeke wesule isikwerede ungafakanga ulutho. Ngatho ukuthi nathi mina uhulumende kuhle ukuthi kezwele abantu, kodwa nxa ezwele abantu uhulumende bekumele akuthethe over, athathe izikwerede zabantu yena abhadale kukhansili njengalokho abakwenza ku-Reserve Bank of Zimbabwe. Ngatho futhi ngathi mina ngwalokho okwenziweyo amadorobho azadilika, yikho esekusenzakala khathesi.
Kansila Moyo, ngeyakho ingqobe.
Iyakhuluma kahle uMasango, uqale kuhle kakhulu. Udaba akhulume ngalo liqoto yiwo othiwa ngumqondo lo awukhulumileyo, ngoba uhulumende aze yesule lezo zikwerede wayekwazi ukuthi kona kuza kuba ne-disaster. Icala kade-disaster yikho watheke uthi eseyesulile lezo zikwerede. Thina njenge-local authorities besinezikwerede ku-government, especially i-Zimra besinezikwerede lapo. Ngabe uhulumende wathi wena Zimra yeza right off izikwerede zema-local authorities, manje abazange bayenze njengakhonoko. Kanti esibayathi imali elutshwani eyabe ingene ku-main account ye-council bathume izimura ihambe iyoganisha ama-salaries ezisebenzi, imali esezidelivari kukhuluma sezinje bahamba bayothatha 40 million yonke yayikhona bayitshaya yonke yaphena basala kungelalutho. Ngapha izisebenzi kazirholanga. Ngifuna uMahlangu azwisise into eyodwa. Ngo-2008 eHarare lapha sasithe njengomzekeliso ukuthi sithi la makhampani 3000 kade operator at least 60% capacity. Kathesi amakhampani nawo a-operator 10% capacity ali-50 asesele. Amanye 2950 they completely shut down, bavala izisebenzi zayo ema-reserve zayohlala. Kanti yona imali yekhansili ivela ngabo, ivela kuma-ratepayers, ivela ezisebenzini ngani, ivela emakampanini ngani. Yikho nxa izisebenzi zingasasebenzi amakampani esevalile, ubani ozabhadala imali ku-local authority ukwenzela ukuthi mina ngikwanise ukubhadala izisebenzi zami? Namhlanje udubo lolu ludubo lukahulumende, asodubo lamakansili.
Baba Mahlangu, lulungisiswe njani lolu daba ukuze amakansili ame ngezinyawo enelise ukubhadala izisebenzi?
Ye, ngingakafiki lapho ngizake ngikhangele okuthiwa ngukhansila uMoyo. UMoyo uthi yena iZimra ithethe imali yonke ibigcinelweni imali izisebenzi zingaholayo. Abuya athi yena ikhansili ayisela mali engenayo. Ikhansili mhlaka 31 December 2013 yakhetha ukulalela isiqondiso esingekho emthethweni, bavuma ukuwehlisa ukukhansela kumbukwesula izikwerede. Ama-local authorities kwakumele bathi take the minister to the court because that directive is illegal. Kathesi kufoswa abantu ukuthi bahambe, kodwa siyakwazi ukuthi amaholo eziphathamandla zeHarare angaholisa abantu abaphansi abangu-500 ngenyanga. Kungani bengaqhumanga amaholo wonala kwagcinwa laba bantu abavele bengaholi lutho? Ukhuluma ngabantu abamisa imisebenzi, i-retrenchment, abantu phose abayi-1300 ungaba multiplier ngo-5 kutho ukuthi sikhuluma ngabantu abangu-6500 abangasela kusasa. Abantwana basaye ezikolo, akusadliwa, akusabhadalwa ama-rent. Futhi yena bayikhansile evusileyo, xa beyikhansile evusileyo bayekelelana ukuchallenja ukuthi izikwerede zingesulwa. Ubuze umbuzo wokuthi ukuthi kuyiwe phambili, impendulo kuyini? Uhulumende kabhadale izikwerede zonke ezakhansilwayo, aphe ama-local authorities izimali kusesenze kuye phambili. Bakwenzile e-Reserve Bank of Zimbabwe, izikwerede zonke ze-Reserve Bank uhulumende uzikhethe uyazibhadala. Ngenza into efananayo la kumakhansili, kumbe aphe amakhansili ama-grant, yiyo kuphela indlela yokuya phambili.
Baba Moyo, ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zeHarare kuzaphazamisa njani inhlelo zaleli dolobho?
Ngiyamuzwa uMahlangu uyakhuluma yindoda efundileyo ekwazi umthetho. Thina siyipazi government. Kambe siyahamba kukoti zivisi yahamba kukoti sihambe sominista uthi yesu liziqwelede singobani yiwo umlandi wabo bona njengama-trade unions ngabe konoko bakuhambisa ekoti that's why bekhona banjenge-pressure group thina siyi-government yangkhona yona le ehambe yayesu liziqwelede but kulabanamandla kunabangelamandla uyakwazi lokho Mahlangu asembuyela lapha ezisebenzi ezesithi ofarare zifuna ukuya ku-strike banelungelo lokuhamba ukuya ku-strike kodwa kufuze babekwazi ukuthi kona umuntu abamstrikelayo ngubani imibhobho yabo iyadubula egangeni bethiya i-enemy eyikhona ngabe kube kusenza neza bakhokhela mina ngibathengisa ukuthi kona umuntu afuze abamdemonstrezile ngubani.
Umnumzana Peter Moyo ngukhansila weHarare ubexoxa endawonye lonobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi zamakhansila amadolobho iZimbabwe Urban Councils Union umnumzana Moses Mahlangu.
Kwezemidlalo lamhlanje imidlalo yenguqu eyengezo yamazwe omhlaba i-2014 World Cup eqhutshelwa kwele Brazil sifika esigabeni sokugcina sama-finals azadlalwa ngensonto lapho ele Germany elizanqikelana lele Argentina. Lokhu kulandela kunqoba kwele Argentina elikwenze ele Netherlands izolo nge-4-2 ngemva kokukhatshwa kwembekwa ama-penalty shootouts. Amaqembu la adlale aze abhekana kungekho elihlohlileyo ngesikhathi esibekiweyo lesengezelelweyo. I-extra time bekungujiki lobhanqa 0-0 kwazo kwenziwa ke imbekwa okulapho ucine ele Argentina linqobe nge-4-2. UChris Gando Studio 7 uxoxe lomlandeli wezenguqu uCassius J. Simana Mpofu othi imidlalo ye-World Cup yalonyaka ibile mpumela ebingacatshangelwa.
Ya mina ngokubona kwami ngibona athi kube lama surprises athila abe khona kusisela imidlalo iqala. Surprise yawuqala yaba iSpain njengama holders baphuma early bengazange benze kahle sakhangela kwamanye amathimu anjengabo abe-Africa lapha nje abakhothi tifo Cameroon azange benze kahle nabo basimangalisa futhi kwaba buhlungu kwaba njalo sibuye siyofika emagemini ama-semifinal lapho esibone khona iBrazil iyangiswa kabuhlungu iGermany yinto edingakhangelwa ngabantu njengama host iBrazil besigaba ukuthi mhlawumbe maye ngabe izizodliwa sikufinal kodwa-ke hhayi sisuke kwala yaphuma kanjalo ke njengami mina besupporta Queen Elizabeth bentembele kuyona khona kakho kwalile kodwa bidlala idlale kahle sikho kodwa kube nama surprises amaningi kakhulu emdlalweni lo.
Wona umdlalo we-final lo ophakathi kwe-Argentina le-Germany ubona njani?
Ya lo mdlalo lo noma yiphi team phakathi kwawo ingawina ikakhulu uma ngikhala i-Germany indlela edlale ngayo ne-Brazil ngiyekhangela i-Spain i-Argentina indlela edlale ngayo le-Netherlands mbona ngathi i-Germany ngaba ne-upper hand kangela ukuthi indlela ngoba ichaya open play ichaya izikole eziningi ichaya iBrazil izikole eziningi eziyangisayo kakhulu okungakhomba kungenzakala kube yi-same thing nakunakwa-Argentina ngoba i-Argentina sibona ngathi ukuwina kwayo ayiwini convincing iyawina kodwa ayisikole kanokujabulisa kokuthi umuntu usalela elemadla uzana ukuthi i-team yami iwinile hhayi either i-penalty kumbe ngama-penalty shootout kumbe izowina nge-1-0 so mbona ngathi i-Germany ngiyayitripa mbona i-Germany izoyenza kahle kakhulu ku-final.
UCassius J. Simana Mpofu, umlandeli wezomdlalo wenguqu ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Is any